VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesi namhlanje ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje
besithanda ukuthi amathisa onke ngabe ayasukuma ungakhethelekile ukuthi umuntu uyiphi ingcwele yeyinyeni kodwa sisukume sonke thini sikhulume ngelizwe elilodwa ngoba mbona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele ayikhethile ukuthi ibambe umuntu owe-IRTZ kumbe owenye inhlanganiso.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla uhulumende aze engezelele iholo labo. Kambe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana kwenziwa ngabomu ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangephange na?
Ukusifaka iprayizi enyama uyilinganisa lamadola awuyenelika uvela ngabi konoko. Imbiza singokwayo esilima kulapha ezivandeni zethu uthola iprayizi isilinganiswa lamadola awuyenelika uvela ngabi konoko. Anabona ezizinto they're not justified at all.
Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi.
Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission, and it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lulokhu lusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla uhulumende aze angezelele iholo labo. Inhlanganiso le ilobele uhulumende incwadi ngeviki edluleyo, imazisa ngokuthi ngempela izakhalala umsebenzi, njalo ithi ukutshengisela lokhu kusemthethweni. Lokhu kwenzakala odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi ngesizathu esifanayo njalo besithi ababuyeli emsebenzini namuhla njengokutsho komthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court njalo bazaphikisa lesi isinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Abongi labo bathi bazaxhasa odokotela kulokhu kutshengisela. Umgcini sihlalo weMathebeleland North ku-ARTUZ uNkosazana Sokoluhle Ndlovu usichathisela okuningi ngokutshengisela okusungulwe inhlanganiso yakhe.
Wonke amalunga e-RI2Z siyaqhubeka phambili sithi asiyi emsebenzini kuqala kusaka 14 ukuze kufike lapha uhulumende angasizwa khona isikhalazo sethu asingezelele imali ekwanisa ukuthenga. Amalunga wonke under e-RI2Z sesiwatshelile ngendlela eziningi, abanye besibafonela, abanye batshela nge-WhatsApp, abanye sathumela ama-emails. So ngokubona kwami mbona ngani umbiko ufikile wonke umuntu oku-IRTUZ plus abanye futhi abangaphandle kwani kwenhlanganiso yethu.
Litshengisela njani ngokungayi emaklasini kumbe ngokuyahlala emaklasini?
Thina kathethi sinasesivele siyaphuma eklasini singayihlala eklasini njengoba kade o-form 4 uvebhala azabo form 60 ekubhaliseni imihloliso le yabantwana. Abakwanisa ukuhlala ezindlini bazahlala abakwazi ukuyathola kumbe abanye bahlale esitolo kodwa thina ngokukhangela ukuthi njengenhlanganiso ukuthi abantu vele bengafiki nje nenyathele emengcelweni zesikolo.
Kahle kahle elikhala ngakho yikuphi? Lokho kufana la kwaqala yini ukungezelelwa iholo bese kukunene?
Thina esikukhalelayo kakhulu ukuthi imali yethu sifuna ifanane njengokuthi savumelana lohulumende no 2012 ukuthi imali yethu ibe iyikwini i$500. Nayikho esikukhalelayo khona ukuthi imali yethu noma ngabe sinika imali yethu ingamabhondi kodwa imali yethu ibe ilingana le $500 le esayivumelana ngo 2012. Kathesi intermarket bank elanga lelo mhla sikhona. Sisebenza amalanga amaningi kodwa imiholo yethu ayisakwani lutho vele. Noma ungazengena uma usuka ufika esitolo ufika kunje sokusasa esikhwedi.
Nxa likhalala umsebenzi lapha kwenzakalani ezikolo abanye ababalisi abangaphansi kwezinye inhlanganiso babe bekhona.
Kodwa thina njengesikhalazelo sethu besithanda ukuthi amathisha onke ngabe ayasukuma ungakhethelekile ukuthi umuntu under kuyiphi ingcwele yeyinyeni kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe elilodwa ngoba bona yonke into le ibamba wonke umuntu ejikelele ayikhethile ukuthi ibambe umuntu
oyayara kuzethu kumbe oyenye inhlanganiso. Lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ARTZ. Sixoxelaye esebubi. Kusenjalo, umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ukuqonga kwentengo yempahla amahlayana ezitolo kwenziwa ngabomo ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi. Asimzweni echasisa umbono wakhe kungxoxo esiyiqhubelayo kuwona lo msakazo.
Ngilesifiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena yikuhelelwa lozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo ngoba indlela abalokhu bekhuphukisa intengo ngayo uyazibuza ukuthi ungabayithatha ngaphi, ijustice ukuthi nangona ivela ngaphi, pho babasesolo zulu lwenyembezana na, ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye, into zinzima sinoli, siyabona amafutha ayakhwela, ipetrol diesel iyakhwela, isikhathi zonke izinto ziyakhwela, but akujustify ukuthi umuntu aze akhweze nge-more than 300, 400, even 1,000% intengo zabo uyabezokutheni. Into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala abantu bebefaka ama-reasonable percentage profit margin yabo bebedlalela kuwo 15-25% or so and abantu bebesenza ibhizinisi lalokuthi bona unotha mbijanambijana kuzose manje abakathesi bafuna ukunotha kusasa ekuseni yena umuntu ekuqale namhlanje ntambama. So khona kukhona kuzasilimaza and I hope abantu laba one day bazazwisisa ukuthi wona let's compliment what the hulumende is trying to do and to what is being civil, let's play our part and sichange reasonably yenxento ziphelele ofikele ekhwelele lawe khweza okulingeneyo not okubulalana.
Kodwa isisusa sendaba-ke kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Ngawunika umzekeliso omfitshane yolula. Kuyini okuyenza ukubana inyama ikhwele kangaka? Inkomo ingekho na beZimbabwe, awuyithathi yamanye amazwe. Utshani okudliwa zinkomo lowo walapha eZimbabwe, awuthathi kwamanye amazwe. Amadiba awasebenzisayo ukudibisa iinkomo lezo alungiswa kona beZimbabwe. Ikhona inkampani elungisayo lapha eGweru kathesi, namanye amakampani atshiyetshiyeneyo konke kukhonapha. So i-justification yokuthina usifaka iprice enyama uyilinganisa lamadola awuyimelika kuvela ngabi khonokho. Imbida sini ngokwayo esilima kunapha ezivandeni zethu uthola iprice yayo isilinganisa lamadola awuyimelika kuvela ngabi khonokho. So anabona ezinye izinto they are not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile sibili kodwa into emele sibeyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafuna ngokuntshintsha siyenze okulungileyo whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. Uzofana lo muntu othola inhlanyelo ayijikele ayihaze nje enye izawele emhlabathini ovundileyo enye iwele endleleni ewele endleleni laphana esikwakweni ayisozi imile ngoba ewele esikwakweni izadoda zizinyoni kodwa ewele emhlabathini ezimbileyo izamila phela ibele zithelo. So uhulumende ezilongezi esenza into yakhe enhle efaka imihlanyelo yakhe emhlabathini ezimbileyo thina sibeze kujikele ezikwakweni kuzaba neproblem enkulu kakhulu. We need ubana sisebenze ndawonye thina lohulumende ngoba uhulumende yithi thina sikuhulumende. You cannot separate the two. Singakujwayela bona ukusikuzambisisi uzabona kuzasihambela ngolunye usuku.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF njalo engusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi njalo bazaqhubeka ngokuxoxisana lezinye iziphathamandla eziphathelane lalolu hlelo ama-stakeholders namuhla. Umnumzana Moyo uthi eleZimbabwe yilo elihola lumsebenzi ngoba lakhethwa ukukhokhela ugacha olubona ngezomvikela kumanyano weSADC olwe Organ on Politics, Defence and Security ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Asizweni amazwi kamnumzana Moyo.
Zimbabwe, in its capacity as the chair of the Organ on Politics, Defence and Security, which it resumed in Dar es Salaam last August. At the moment, Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission of observing the elections in Botswana.
Uthi ngalokho eleZimbabwe lizahlola ukhetho oluqhutshwa kumazwe akumanyano weSADC wona lo umnyaka njalo bengagqiba lomsebenzi eBotswana bazalandela ngamanye amazwe akuSADC.
Zimbabwe is therefore responsible for the observation and the leading the running of the SADC elections which are taking place in the region. So far we've got Mozambique, and now we've got Botswana, and then very soon we're going to be having Mauritius, and then we're going to end with Namibia during the course of this year.
Umnumzana Moyo uqhubeke wathi baqalisile umsebenzi izolo ekuseni ngokwamukela umbiko ovela kugatsha lweSADC Secretariat obeluvele solusungule uhlelo lokuhlola amalungiselelo okhetho kanye labameli bamanye amazwe kulumanyano. Uthi basuthisekile ngabakwamukeleyo ngoba kukhomba ukuthi kulokuthula kumalungiselelo alolukhetho. Ugqibe umbiko wakhe ngokuthi ngumlando wabo wokubona ukuthi abantu beBotswana bakhetha umongameli abamfunayo bekhululekile.
And it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Umongameli Mokgweetsi Masisi okhokhela ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uzabe ngqikilana lomnumzana Duma Boko omanyano we-Umbrella for Democratic Change labanye. Besikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usole indlela okuqhatshwe ngayo omongi kobulawayo lezinye izikolo elizweni lapho kuvele sobala ukuthi kubandlululwa abantu bomhlubulo weMathebeleleni. Uhulumende uthi uzahlolisisa ukuthi odokotela namhla balandela isinqumo somthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court ukuthi babuyele emsebenzini njalo uzathatha inyathelo kungedlula lolu suku njengokunquma kwalomthethwandaba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kumsakazi ukuthi uhulumende kube yalungisa indaba yabodokotela babuyela emsebenzini ngokuba kunabantu abagulayo abadinga usizo lwamadokotela and bona uma begula abakhulu bayaphuma belatshwa ngaphandle kwelizwe. So kabanandaba nakho lokhu kwenzakalayo njengamanje ukuthi izigulane zifuna usizo ngoba nabakwazi ukuthi lolo sizo abalutholi kulawo madokotela bona usizo labo balithola phandle ngoba banemali. Uma ukuthi odokotela bakhala ngemali ye-transport ukuthi incane, why yena uhulumende angakhiphi i-transport yabodokotela, akhiphe nje i-transport yabodokotela, odokotela babe namabhasi abo azabashiya emsebenzini bakwazi ukuqhubeka ngoba benjalo nabo odokotela benjalo bestrikile, banama-families agulayo asezibhedlela afuna usizo. Mingaki imiphefumulo yabantu eluzekayo ngalesi sikhathi odokotela bestrikile.
Njani balaleli, njani mthakazi, ngiyalibingelela. Ngifuna ukwazi ukuthi i-quotation ebhuku sikamgabe yadla malini, le funeral yakhe yonke ngabe yadla malini, ngoba i-birthday yakhe babehlala besitshela ukuthi ikhoste 1 million. Why bengasitsheli mfakhe ukuthi ikhoste malini? Ababhokisi lawo amabili, ngifuna ukwazi lokho. Ukhawunti lapha ebuswana, ukhawunti lasibaba.
Ngabe livu kanjani kwasakazi yabahlele Studio 7? Hayi, ilizwe seliphelile. Impilo sizima, phambili sonzima, emuva sonzima. Asikwazi ukuthi sikubike kubani, sithule nzima. Sizithandaza nje ukuthi ngabe kuthiwa izulu liyana nje abantu bezilimile, abe ungcono. Pho, nanto lezulu alisekho, asazi ukuthi sikhangele kubani. Sesithembele kuyo uSomandla, nje uzawubeke, uzasahlulela ukuthi khona hayi, bantu bami ukuthi zilikhulule. Iphume ezweni lokugqili zenza kanje kodwa iqinisweni impilo lesiphila ibuhlungu indambona ukuthi likhona ilizwe liphila impilo ebuhlungu njengaleyi. Thina singabantu abathanda ukuthula, abantu abathanda ukuhlonipha lokubekezela, asibantu abathanda ukudlakela, but lokho sokusenza osusesenzakala manje kubuhlungu kakhulu. Ungavusa inkophe uthi yabeka imibono waphathwa inkinga enkulu kakhulu kule lizwe. So siyazi ukuthi sizophila kanjani. Siyabonga okhulumayo ngolobhengula Mfuwa Mthokazi, ngiyabonga.
Sawubona ni kuStudio 7, inigama lami u-Adolf Shaba. Ngabe la madoda akhona kuhulumeni we-ZANU-PF ayazehlisa bekhulumisane nalabo MTC Alliance bayenze i-inclusive government kulungisiswa isimo esikhona nje ngendlela efanayo lale yayenziwa ngo-2008 ngoba lesi simo esikhona ukwenza ukuthi lama-investors akwazi ukuba le-COVID yesizwe lakithi ngoba kunjenje so impilo iba nzima kakhulu njalo layo umnankakho uyakubona ukuthi yehluleka njalo akwazi ukuthi ayenzeni ukuze ilizwe liye phambili.
Mina yazi ngile nto engihlupha kakhulu. Bestrikile odokotela bazisebenzela bona ezindaweni zabo lezi ezi-private. Right. Sifelwe ngabantu bona bevulile ezibhedlela zabo besitshaja ngamalokhuzeni ngama-US dollar. Hayi a. Nxa kuyukuthi kuyehlula phela la akabavale lawo ma-private abona lawo ngoba asingeke sifelwe ngabantu isikhangele ilokhu zeni ama-private hospital wabo bawavulile kodwa besithatha ngama-US dollar. Siyawathatha ngapha ama-US dollar? Hayi cha, ngeke.
Awubuke nje manje ukuthi ilizwe lisebuyangeni obunjani ngale ZANU-PF. Bezojika nje beqambela uzulu amanga bethi bazama ukuvusa ilizwe basebenza nzima. Kambe abantu nxa bebhekile babona sengathi umnankakwa engavusa ilizwe 37 years wayelibulalelani ilizwe azoqhamuka nje manje and ukhuluma lula nje sengathi ngumuntu ongathi ekuseni athathe amasamende angutheni athathe lesanti lamanzi amixe achaye vele kuhle kube and uphusha simple into yakhona simple engaze ngayidiscuss ukuthi uma ngingayenza so kusasa kuzohlupha ngizoba right and the two sebegugile abazali ukuthi beresign imisebenzi sebekhulile laba bantu labo ayisesikhathele thina sesikhathe nokugugula bokhulu labo.
Mina uMkhinyane Gwanta olalo ngihlala ngizwa into ngikhuluma kathi inclusive government, inclusive government kade anti kulo muntu wawenayo odwa wawena abamekele umuntu athwala into zakhe abusa ilizwe le bakuthi selimehlula akayekeli anika abantu ayikhona ukuthi lokhu sisizwa kwethi ichamisa ukuthi chamisa kayenzangabi uchamisa la ema ukufana intangene la angene kuyakithi ezisebenzele na yethu ayikhona ukuthi umuntu mayesehlile sebizwa omunye ukuthi uncedisa ekugcineni uma engamncedisa abasathi ukuthi uncedisa nomuntu sebesithi yena nguye ozincedisile hhayi mina ngivumelani lakho kuyinhliso iyiqabile bavuse yedwa mayesehluleka ayehluleke kukhanti yehlulekile bawukuthi uyehluleka kabeke phansi bethwala abanye.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Kunjenje siya live streamer phela kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, njalo sithanda ukubonga abasilandelayo kuleli khasi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abayisikhombisa balimele eSomali ngemva kokuhlaselwa liqembu le-Al-Shabaab ngebhomba egcekeni lendizanchina eMogadishu emini. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeCameroon, Gabon le-Equatorial Guinea zibalekile eSangmelima eningizimu yeCameroon, lapho abatsha abakade behlome ngemikhonto, ingqamu lokunye kudlakela lokukhethana ngemihlobo besithi abavela kwamanye amazwe yibo ababangela ukungahlaliseki kulelo lizwe. Batshisile njalo bagqekeza ezinye izitolo. Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lokhu kuludaba olusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Umnumzana Country Moyo osebenza leyinye yenkosi yemaNdebeleni, umnumzana Stanley Raphael Khumalo, uxoxe lo Chris Gande weStudio 7 eveza ukukhathazeka ngenkosi le, abanye abathi isebenzelana lebandla leZANU-PF njengoba emcimbini wayo kwakugcwele induna ezivela kwezinye izigaba zelizwe, hathi izigaba zeMathebeleland.
Lokho okwakuqala engazitsho mina uCaptain Tamoya ngiphansi kuka isilo umdlikazi wesibili, inkosi umdlikazi wesibili. Kodwa esikwaziyo khona ubukhosi, uma kuthiwa inkosi, inkosi kuthiwa abantu abanelisintu sakhona abeke bakhona. Loko kwabomambo, okwabomambo yesi siyakuzwa, kodwa ke mase uyilandelisise kamambo, umambo akazange abe nobukhosi. Aliba kuthiwa uthe lapha ngifikele ndidlozi pho imidlozi bethe abakomambo kababuye nanto ezongazisa ngalelo dlozi kuwo ungazisiseka, hhayi ngobukhosi, ngoba omambo ngabantu babe ngemilingo benza imilingo yabo. Pho umuntu emilingo nobukhosi kuhambelana ngayo.
Bona abelozwi belokhu bekhona yini esigabeni seMathebeleland South, ngoba abanye bebethandabuza ukubana kathi isilozi thine sisizwayo lesi seZambia esemathebeleland asikazi sisizwe. Wena uyayazi yini imbali yabo kahle kahle?
Hayi, imbali yabalozi thina siyabazi nje bengabantu bangaleyo ndlela okutholwa abantu bemilingo yabo, kodwa ke maze siyilandelela lapha kwelikamthwakazi, hayi hayi asiyibambibambi nje siyihambe kuyigqaqa lapho nalapho singaze saqonda ukuthi ingamoshiwa bengaba yibo yini abalozi. Mina kodwa abalozi kakhulu sibathwele eZambia.
Manje ngokubona kwakho ungathini wena ngokugcotshwa kumbe ukuvezwa isizwa sekuthiwa hayi asokugcotshwa ikuvezwa kukamambo lo khona kathesi, ukubona njani njengoba sisizwa kuthiwa kwakule nduna ezifika zona ikhulu njalo umcimbi wakhona ungani wawulwabantu bakahulumende, ukubona njani?
Hayi, lokhu kwakuyisanda sikahulumende ngakho, akusiko sithi kwakugcotshwa lowo bukhosi. Kodwa ma kukuthi kugcotshwa inkosi, kuwukuthi inkosi yalapha komthwakazi yayifanele phela leyo nkosi ibe inkosi yaziswa izinduna zalapha komthwakazi. Kodwa khepha ke njengoba bayeza ngale nto ikwenisithi hayi lokhu okwabo lokhu, hayi sikuthatha nje ukuthi kunesandla esiphakathi esabe sibasebenzisa, hayi kuthi kwakuyindlela eqotho mpela ukuthi bafaka inkosi yabalozi. Kodwa lapha ayikho indaba yenkosi yabalozi kuleli lizwe, lapha umdlikazi kuphela kwamathobala.
Loke ngumnumzana Khawutri Moyo omunye wabasebenzela enye yenkosi zikamthwakazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Wezenzakala eMelika namuhla eCalifornia ngelokuqala idolobha leMelika eselenqabe ukwenziwa lokuthengiswa kwezigogo kanye loboya lwenyamazana kanye lempahla ezenziwa ngakho. Usiba lukhulu waleli dolobha umnumzana Gavin Newsom usayine umthetho ochaza ukuthi sokulicala ukwenza lokhu kanye lokuphana izipho zalolu hlobo kusukela ngomnyaka ka-2023. Kodwa umthetho lo akugoqeli okuke kwagqoka okutholwe ngumuntu olemvumo yokuzingela kumbe okusetshenziswa ngabantu bohlobo lwama-Native Americans emicimbini yabo yezokholo. Okwamanje-ke ke sizwe umculo we-Man of Influence ke besithi kanye nawe inkosi. Manje ke Man of Influence bala maphimbo apholileyo njalo lapho abacula khona uyayizwa lawe ingoma yesiKristu ikakhulu lezi zezihlabelweni kodwa bona basebeyenze yaba ingani imbube ngakho ke uzazizwela laleli
oya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani Kanye nawe Nkosi
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi Kanye
nawe Nkosi
Manihambe
Manihambe mihla yonke Kanye nawe Nkosi
Anifune
Anifune yami
Mthela
Lindando ya mani hambe mina o
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi mani hambe mina o
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi Anifisi yoni mfuyo Inzegi minkosi ya
Nitevile
hela kunu Naugi minkosi ya
Anifisi
yoni mfuyo Inzegi minkosi ya Nitevile hela kunu Naugi minkosi ya
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi
ya Kanye nawe Nkosi ya
Manihambe
Manihambe mihla
yonke
Kanye nawe Nkosi ya
Nomindlela
Nomindlela inohlu Noma inde Nkosi ya Noma iya ekolko Nye nawe Nkosi ya
Kanye nawe
Kanye
nawe Nkosi ya
Kanye nawe Nkosi ya
Manihambe
Manihambe mihla yonke Kanye nawe Nkosi ya
Lilungile
Lilungile jokwe lako Awusi kumthwalo wako Niyabonga nyisahamba Kanye nawe Nkosi ya
Yiboke Man of Influence besithi kanye nawe Nkosi singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ARTUZ ithi isiqalisile ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Lokho kwenzakala odokotela labo besithi ababuyeli emsebenzini njengalokho kokunqunywe umthethwandaba we-Labor Court besithi basalungiselela ke ukuphikisa lolu daba e-Supreme Court. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.